lokho kukhulunywe ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli izindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuza kwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi-ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela-ke ukhetho olwayenziwa ngayo mhla ka-23 August. So yikho libona sikhontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba-ke olusezimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe liqakathekisa ukukhulumisana nebandla leZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla leZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. We are extremely happy with having a majority in parliament as we are. And we it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
Akulani lathi ukuxotshwa kwabo ephalamende. Sithabe kakhulu ngoba sivele sibaningi ephalamende. Akulani lathi ukulwa kwabo bodwa.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethiswela ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstration karesi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana okwaphosa kwathathwa u-Promise Mkhwananzi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC right ibiza amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yiZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi unobhala webandla leZANU-PF uTafadzwa Manyika uthi uselubele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika.
Thina ukusebenza kwethu kusegcekeni, silesisekelo sombuso wethu. Kuyacaca ukuba sikhetha njani inkokheli yethu. Incwadi le kayisoze itsho lutho kithi.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla leZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayele ephalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.